Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela ngenjabulo enkulu ngesonto mhlaka 12 lamhlanje ke ngomgqibelo yimi usithandekile mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje ibandla le Citizens Coalition for Change lithi kuthunjwe ilunga lalo umnumzana Tafumane Maseya wemavuko izolo njalo lokhe bengakamboni. Ibandla le ZANU PF linqobile ukukhetho lokudinga ozamela iGutu West edale leParliamente kwathi LCCC ladobha ezinye izihlalo zamakhansili. Uhulumende usegcizelele ukuthi izisebenzi zakhe kanye lezinduna zizathola imali yama-bonus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Yebo ke sihlangana ngolwezi ke mhla ka 12 ke lamhlanje ke ngesonto ibandla le Citizens Coalition for Change lithi kuthunjwe ilunga lalo umnumzana Tafumane Maseya wemavuko izolo ngabacatshangelwa ukuthi isiphatha amandla zogatsha lezomvukela lika hulumende. Ibandla leli lithi lilokhe lingakatholi umkhondo kamnumzana Maseya njalo lilokhe lidingisisa. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa kumbe iziphatha amandla zikahulumende ngalolu daba. Ibandla leZANU PF linqobile kukhetho lokudinga ozamela iGutu West edale leParliamente ngemva kokuba umnumzana John Paratsa waleli bandla ethole amavoti edlula inkulungwane ezilitshumi lambili 12,147 esedlula omunye wakhe webandla le-CCC umnumzana Ephraim Morutu othole edlula inkulungwane eyodwa lamakhulu amabili 1,258. Obencintisa emele ibandla le-NCA umnumzana Robinson Kura uthole amavoti edlula ikhulu kuphela i-138. Ukhetho lwama-by-elections luqhutshwe kwezinye izigaba zelizwe ezigoqela emakhansilini eJocholo leKusile Rural District Council lapho ibandla le-CCC elinqobe khona. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxe lomnumzana Thembelani Dube ilunga lenhlanganiso ehlolisisa ukuqhutshwa kokhetho eyezesini.
Siyinhlanganiso yezesini sinanzelela ukuthi kulesi sikhathi sama-by-elections ama-polling stations wonke avule ngesikhathi esifaneleyo njalo abe seduzane lalapho abantu kade bekhangela ukuthi bazavotela khona. Ngithemba ukuthi abantu mhlawumbe ngenxa yokuthi bake bananzela ukuthi ekhethweni oludlulileyo mhlawumbe kungaba lohlupho bahle bavuka ke ngovivi besiyakhangela ukuthi indawo lapho abavotela khona zivuliwe yini. Izesini ikuthi akuzange kube lodlakela abantu bebezivotela ngokuthula.
Kodwa sizwile ibandla le-CCC lithi bekulodlakela eGutu kusandulela ukhetho lolo.
Eminye imbiko esitholileyo lanxa nje nakathi singekho kusenzakala ukuthi zikhona ezinye indawo lapho abantu kade belungisela ukuthi bazaba lokuthakazelela kumbe beledili labo kwezombangazwe abe-CCC kwasokusenzakala ukuthi inkomo yabo inyama yenkomo yasithathwa yachiswa. Lokho ke sikuzwile kodwa ke asikubonanga. Eminye imbiko njalo esiyitholileyo ngeyokuthi kwezinye izindawo lapho kade kuvotelwa khona abantu bebencediswa ngobuningi babo, so singazi ukuthi bekuyikuthi bayehluleka kumbe njalo bekuyindlela yokuthi abanye babe lesandla esiphezulu kulabanye.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube ilunga lenhlanganiso yezesine esixoxelaye ekobulawayo.
The Voice of America.
Uhulumende usegcizelele ukuthi izisebenzi zakhe kanye lezinduna zizathola imali yebonus njalo kuyona le inyanga lelandelayo njalo lenkokheli zomdabu lazo zizayamukela isiphathamandla senhlanganiso yezimtha umnumzana Sifiso Ndlovu uthi leli linyathelo elihle.
Uhulumende utshengise ukuthi uyajabula ngobuciko lokusebenza kuhle kwezisebenzi zakhe, ngakho engathandabuza ukuthi azinike ibonus. Yebo kambe ibonus le iqunywe kabili, ukuthi okokuqala abasebenzi bonke bazathola i-50% ingxenye yebonus yabo ngoNovember, kuthi enye ingxenye bayithole ngoDisember. Lokho kube yindlela engcono okwedlula eminye iminyaka lapho uhulumende ubebandlula khona izisebenzi zakhe aqale ngabanye, abanye basalele emuva. Kuthi laba abasalele emuva bayitholele imali isithethwe, yadliwa phela ikukhwela kwentengo zempahla kanye lemisebenzi ekhona. Ukwenela ivele yona imali kayeneli. Okokuqala ivele yona imali eholwayo iphansi. Kanti ke lanxa uyiphinda usithi ibhonasi uyingezelela, isala nje ichile isikhadlanyana esifuna ukuthi sigcwaliswe ngenye njalo imali. Yikho ke ukwenela kwemali kuya ngokuthi kathesi izisebenzi zona zivele bezihola malini. Kuthi ke hayi singaza ke sixhumane lokuthi izinduna ziphiwe kumbe hatshi. Kanti ke maziphiwe, lokho kulilungelo likahulumende lokuthi abone ukuthi izinduna zona uziphatha njani. Akusiko kwethu, singake siyakusola ngoba labo bengabantu okumele bathole ukuphila elizweni elivele liphakathi kwenkinga ngezomnotho.
Lo mnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla sezimtha siphinde saxoxa lo mnumzana Themba kuye moyo obona ngokwethulwa kwembiko kunhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ARTUZ, yena othi kulokunye okusolisayo ngendlela abaqetshunelwa ngayo imali le lokuthi iphiwe lezinduna.
Okusethusayo ukuthi uhulumende uthi uzayiqamqamula ibonus leyo, ingxenye yayo abantu bayithole ngolwezi, enye ingxenye bayithole ngompalakazi. Lokhu sukubona kuyindlela yokuncindezela izisebenzi ngoba sikhangelela ukuthi umholo nxa ubuya okanye umuntu uyenelisa ukuhlela phecelezi ukubudget abone ukuthi izinto zami engizifunayo yilezi, imali engiyitholileyo yileyo, iyenela yini ukuthi ngithenge. Bese sibuya sikhangela ukuthi leyo bonus okukhulunywa ngayo nge-RTGS, imali ongeke uyigcine, ukuthi nxa ngiyithole ngolwezi ngithi angiyigcine ebhanga ngizothenga ngayo ngompalakazi. Siyazi ukuthi imali ephephukayo kusiyafika umpalakazi, imali oyithole ngolwezi iyabe ingasathengi lutho. Uhulumende kumele akunanzelele ukuthi izisebenzi lezi zisebenza nzima, zivele kazikhohle, zithi nxa sezithola ithuba lokuthi zithole imali engazincedisa ekupheleni komnyaka, uhulumende abe seziphatha budlakadlaka nangokuzihlelela ukuthi imali le engilinikeza yona mfuna ukuthi liyisebenzise kanje. Kuvele kuyimvama ukuthi uhulumende uyasincindezela, useze sincindezela la ngendlela okumele sithole ngayo ibonus.
Siyabona njalo lokuthi lezi nduna lazo zizathola ibonus. Singathi linyathelo elihle leli yini nxa ulingavumelani lakho konke lokho? Lithi ngabe uhulumende wenzani?
Okubuhlungu ke kuzisebenzi ukuthi imali leyo enikezwa amakhosi omdabu inengi kule yezisebenzi. Indaba sisithi inengi, bayayithola imali yabo iyisigaqa. Sikukhangela kukabilo kwizinto lokhu. Njengoba uhulumende elokhu ebhizi ngokhetho uzama ukusebenzisa amakhosi omdabu ngokuwathenga ngebhonasi ukuthi amncedise ukukhankasa. Amakhosi omdabu lo msebenzi wabo abawenzayo esiwuhloniphayo, esiwukhwabithayo ngoba imvelo lamasiko kugcinwe yibo.
Lowo ngumnumzana Themba kuye moyo isiphathamandla senhlanganiso ye-ARTUZ. Inhloko kahulumende we-Israyeli umnumzana Benjamin Netanyahu lamhla uthe akulasizathu sokuthi abagulayo esibhedlela seShifa eGaza bengahlengwa. Uthe ibutho leHamas lenza konke okusemandleni alo ukubona ukuthi baphephile. Kodwa phakathi kwempenile eqhubekayo phakathi kwe-Israyeli leHamas iqhubekile njalo eduzane lesibhedlela seGaza, njalo isiphathamandla salindawo uMohammed Asi Salima uthe kuyaliwa.
Sigcina masiko
awe
Sigcina masiko awe
Sigcina
masiko awe
Namhlanje kweziphathelane lamasiko sixoxa lenduna uChief Dakamela wenkayi ngeziphathelane labasakhulayo
abantwana mhlambe abantu behambile esikolo abanye bangakaqedi kubangelwa ukuthi sikhangele amankazana mhlawumbe abanye bayebesuke bazithwala okunye abanye nje ngokukhula ngoba abantwana bayafika esikhathini esingathi i-rebellious stage ngisifika kakhulu nxa sekuwo-form 3 form 4 okubenza abanye besebenzisa izidakamizwa abanye angasakhululekanga angasaholiseki khonokho futhi kuyadala ukuthi ezikhathini eziningi abantwana uma basakhulayo bayahlangana nakhonokho kugcine bengaqhisanga nokwesithathu okunye bayabugwa mhlawumbe lokhu esingakuthi imidlala kumbe i-poverty igcine isiya emabangeni esiyadinga imali ngathi thina ukutshekeli yikho okuba zinkinga futhi ngoba bayafika abanye bawona emagodini base abanye bayalimala kuze engasenelisi ukuzenzela izinto for impilo yabo yonke abanye bayashiya futhi isikolo bengasaqedisi isikolo besethi imali kumbe singathi ngendlela yokutsheketha izulu alisani ngendlela ezokudala ukuthi abantu behlaselwe yindlala ngaphandle kokuphila nje abanye besadala ngamabele izikolo abanye besadala ngezifuyo kunokuthengisa izifuyo bethenga ukudla besadala abantwana esikolo.
Zingabe zikhona yini inhlelo ezivela kuhulumende kumbe inhlanganiso ezizimele ezokuphathisa abasakhulayo ababhekane le ngxaki lezo? Sibona ukuthi lawe njengenduna ulalo uhlelo olufundisa khona abasakhulayo.
Le kuzoba khona last year and last of last year i-program ye-ICAT eyadikhangela abantwana ama-high school dropout ibafundisa ukupheka, ibafundisa ukwenza nje imisebenzi yezandla ukuzama ukuthi bancedise nokwenza ukuthi bezimele lapho zibe khona nje abanye ama-organizations nje abebuya ezoncedisa khona kwezama ukufundisa msebenzi wokuwelta kaphilaphilana kodwa ikakhulu okuba luhlupho so bafundisa mhlawumbe kodwa wayene-low scale bafundisa abantwana abangamankazana bafundisa amatsha futhi bezenzele emsebenzi yezandla kodwa kusuka kube luhlupho okwenza kungeneni singathi thina i-market sebefundile ukubheka abantwana sebefundile ukupheka izinkwazi zakhona kanjalo kodwa kuba luhlupho phela ngoba i-market ayikho abantu emakhaya abana amadolana la alifunwa ngabantwana abantu abana iningi yokuthenga khonokho kuyaye kuphotshiswa ngabantwana nalaba abalihlekanyana abayethe bayenza ama-programs yalawa umfitha okwenza lezinye izinto leso kudala ukuthi umntwana lo uyabe edimile besingathi i-start ukuthi ayenze qalisa ukubhekethe ngama-flower eyenze lakho nalokho kodwa kusuka kube nzima phela ukuthi sethengile ama-flower kodwa ngabheka nenelithi ukuthi ethengisele kumbe ethengi zezinto zakho kufuna kumenza ukuthi abroke kumbe ethenge engaselelithi ukuthi eqhubeke esekuthina sokufana nokuthi kafundelanga lutho ngokujayelela ukwenza izinto njengayinxa ukuthi kuyashoda i-market abantu abane izimali zokucadisa kumbe zokusiza kumbe zokusapota wena laba abalethe bacadisele so kutshengisa ukuthi imizamo ikhona engaba khona kodwa ayeneli kahle ukuthi ingakhava abantwana abaningi izipele kumbe abasakhulayo abaningi so khonokho kuluhlupho ngoba bazabuyela futhi sebesebenzezita ezidakamizwa bazabuyela abanye izami njengokanje abamakazana ezakhomba kuphela bezama ukuthi mhlawumbe bengathola imali yokuthi lokuthi abantwana bayesebefekile ukuthi bayagqoka kuthiwa yini khona ama-sanitary wear ukuthi ngabe besithathi uyabengena emalungelweni ukuthiaaekhonao ngazi-ke khona ama-program kuyazamukufundisa abantwana ukuthi benziwa njani khona lokho kuyizi kodwa akukaxhuli kakhulu
leyo yinduna uChief Dakamela weNkayi ebesixoxa laye kweziphathelane lamasiko. Okwamanje ke selichiyo kwesikhatshana ezandleni zikaNtungameli Nkomo esinika uhlelo lesiKristu.
Lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Siyahlangana ngezihlobo zenkosi ezithandileyo kulo hlelo lwethu lwemihlayo yonke ngamasonto olokuvuselela umoya njengenhlala yenza. Sibonge ngenhliziyo zethu isipho sokuphila ngobana nxa silesipho sokuphila kuningi esingakwenza okunye yokulalela lona lolu uhlelo lezinye izindaba eziphuma kona lo umsakazo we-Studio 7. Sibongeleke labasakazi sibakhulekela ukubana baqhubeke besenzela kuhle emsakazweni wabo. Namhlanje ilizwi lethu siyakulithola encwadini njengokuloba kukaLukha isahluko seshumi lanye indima neshumi lanye njalo le ndima yeshumi nambili uLukha 11 siqale kuvesi 11 sime kukho vesi 11 kufundeka kanje: ngumuphi kini onguyise oyakuthi nxa indodana icela inhlanzi ayinike inyoka esikhundleni senhlanzi? Vesi 12, uma icela iqanda ayinike ufezela na? NguJesu lo ekhuluma emphakathini wagoqela nabafundi bakhe ngamagama aqatha kakhulu la, ngoba wayekhuluma singathi ukhuluma lemuli kumbe obaba kumbe abazali ngempilo abaziphila labantwa babo, njalo labo abantwana bephila labazali babo. Ngubana uthi kuvesi 11, nguphi na phakathi kwenu lina othi nxa engubaba indodana nxa icela inhlanzi ayinike inyoka esikhundleni senhlanzi? Ngenye indlela laba uJesu uthi abantwana esilabo balezinswelo ezithize abazidingayo eziqakathekileyo ekuphileni kwabo. Kungazake kube izicelo izenhlanzi kuphela, kathi nxa umntwana ecela ukwelulekwa ngolutho oluthize akumelanga umtshelele eceleni. Ungamtshelela eceleni ngomlomo, abanye batshelile abantwababo eceleni ngezenzo langokwenza phakathi kwegumbi. Abantwana abanye babuye baze badinge bathi angila baba lapha. Ngobana ubaba katshengiseli ububaba bokuqondisa impilo yomntwana. Sengitsho le nto enjengokuhambisa abantwana esikolweni. Bakhona abazali abathatha imali okuswelakala okufunakala ukubana ilungisele abantwana ekusasa labo. Imali leyo bayichaphaze nje badlale ngayo, balibale ukuthi bazele balomlando wokukhulisa labo bantwana ngendlela eqondileyo. Abantwana bacele baze bacelisise becela imali mhlawumbe ngitsho epenseli kumbe exercise book. Kuficakale umzali uthi imali kangilayo mina, liyangisukela ungabonihlelela lithi ngiyithatha ngazo. Nxa abantwana besiza kuwe mzali, baphendule kuhle ubatshengise uthando lobuzali. Yiko kutshiwo nguJesu lapha, ungaziwa bephula imoya ngezinto abazicela eziqondile eziqondana labo. Ayisumlando omntwana ukuthi kumele athole kuwe lokho okumele akuthole okuhambelana lempilo yakhe. Wena umlandoni wakho uqondana lawe ngqo. Asilaleleni bazali izikhalazo zabantwana nxa becela lokho abakucelayo, nxa sikwenelisa kasibenzeleni sibone ukuthi into engabaphilisa angithi ukuphongucela nje into engelangqondo kodwa nxa becela izinto ezibaphathisayo asibancediseni singabahlamukeli singabatheli ngenhlabathi singabahaqazi ngembabazane abantwana nxa becela izinto ezinhle kithi sisenelisa kasibenzeleni nxa singenelisi kasibaphenduleni ngendlela elobuntu asikhulekele Thixo siyabonga sikhulekela abazali nabantwana ubana nxa behlezi emagumeni abo kube lokuthula kuphendulwane kwenzelwane izinto ezilungileyo amen
Sibongeke umfundisi Thandeko Zinti Mkandla ngohlelo vuselela umoya Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
Siyabonga untungamile ke sizwe ezabatsha
Ya okwamanje ncinceda abantu ngokubanika ukudla abantu abahlala ezitredini siyabanika ukudla siyabanika impahla nxathi lazo ezingabe sizitholile zonezo siyahamba sibanikeza nxa singatholi ingubo we give them ingubo as well
kuyini okwakupha umcabango wokuthi uqalise ukuphathisa abantu
so about lapho ukuthi ngize ngichabanga okwe-threatened me I always thought ukuthi aze ngaba le mali I would want to have an orphanage or give us home or ukuncedisa abantu abanama-disabilities or something but then I after watching a couple of videos on social media lami ngananzelela ukuthi no but I shouldn't wait ukuthi ngiqale ngibe le mali
okwakhathesi abantu esele baphathisile bangaphi ngabantu abaphila impilo bani njalo likhathise abantu abanengi okunganani
we have been helping abantu abase town like in the CBD yebo ngani kade sikwazi ukuba reach out so yibo abantu so normally thina we serve a day we serve 20 to 30 plates then we walk around sibadinga we walk around sibadinga because most of abantu esimancedisayo ngabantu abagulayo like people who are mentally challenged yibo esifokusa ngabo fine we understand ukuthi abanye abahlala ezidrigini abanye bakhona bayakwanisa ukuchela because they are able ukukhuluma and make conversation ngabantu but abantu aba mentally disturbed sometimes ku difficult kibo because abanye bakhona abakhwanisi ukuyenza ama-conversations ngabantu ukuthi bekhwanise ukuchela and the other thing is that life is becoming more difficult day by day for abantu abadala abahlala estreetini labancane because the middle age at least bayakhwanisa ukuhamba from first beze befika ku-15 ngale bayakwazi ukubhoda amabhimu amaningi bebhewula bedinga ukudla bebhewula bedinga ukudla but mbona kulabanye abantu ukuthi sebekhulile amandla vela waseko ukuthi bekwazi ukuhamba umango beboda bedinga ukudla they are now old so uyakwazi ukuvuka nje echeke amabhimu aseduze la khonapho engathola sokulomunye odlulileyo khonapho ukutsho ukuthi umuntu nalo uyabeselala ngendlala kumbe sitshona ngendlala so ngesifiso sami nxa ukuthi uNkulunkulu kade ezasivumela I really wish ukuthi sibe lekitchi lethu etown esizobe sipheka khona every single day at least if you can cook one meal a day sibaseve wonke sibe le ndawo e-1 ukuthi labo bazojwayela ukuthi hayi singahamba laphiyana safika sithola ukudla
njengomunye wabasakhulayo kuyini ongakukhuthaza kwabanye abasakhulayo sikhangela umsebenzi oqhubayo lowo
utsho ukuthi guys singameleli ukuthi ngizayenza lokhu nxa sengile mali enenye we can start doing it now you can start doing it now and ukuncedisana akufuni ukuthi uqale ube le mali eningi you can start now and train your brains to give and live with others mina I realize ukuthi you can start helping someone with a dollar and make a huge difference not necessarily ukuthi unxa umuntu ehlanga laphana it doesn't have feelings, doesn't have friends. Bayacabanga abantu labantu. If there is something that I have noticed, those people, they have respect. They have respect. They have love as well. Bakhona abanye esibancedisayo, esibanika ukudla phansi labo egodini ngale. Those guys, nxa ungafika omunye wabo enyeko, bayakutshela ukuthi omunye wethu akakho, cela lisitshele iplate yakhe. And ongacabanga ukuthi bayayidla, hayi, abayidli. Umunye wakhona, of course, vele uthi khona yena, ah guys, mina ngidli, as long as lingamphanga iplate, omunye wami vele mina ngidli.
Bangabe befuna ukuthi baphathise labo babambane lawe basebenzele ndawenye lawe bengakuxhuma njani?
Thina siyabe sikobulawayo in town, yikuya siyabe sikhona, siyahlangana every Sunday ngo-1:30. Half 1 siyahlangana etown, sidistribute, sihlangana e-track code kwehlangana khona. Inumber esiyisebenzisayo is 0772 752 751. 0772 752 751. Zikona ku WhatsApp, kuma calls, kuma text.
Lo ke ngumnumzana Chris Godfrey owaziwa ngegama lokuthi Chris G, ongomunye wabaphathisa abantu abahlala ezitaladini kobulawayo. Bexoxa lo Thabo Kangxube we Studio 7 kuhlelo oluphathelane labatsha. Kwezemidlalo lamhlanje intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha impumela yemidlalo edlalwe namhla kusigaba seCastle Lake Premier Soccer League.
Iqembu lendazilize lanqoba ngemva kwesikhathi eside njalo linqobele iRentals College nge-2-1 namhla emini enkundleni eBarber Fields. Umsekeli kamqeqeshi weqembu lendazi uJoel Uphahla uthi ophethe isikhundla sikamqeqeshi uMadinda Ndlovu becele abadlali ukuba badlalele waye ngumdlali waphinde waba umqeqeshi waleli qembu uRaman Gumbo yena odlule emhlabeni ngolwesihlanu.
Siyajabula kakhulu ukuthi namhlanje abafana abazange basi disappointed. Bekulilanga elispecial kakhulu, special kakhulu kudile to coach wethu Raman Gumbo and uMadinda becelile coach Madinda ukuthi abafana bamdlale make sure ukuthi sidlala at home phambi kwama-supporters wethu singaluzi game le. And we are happy ukuthi abafana labo ba-respondile sathole 3 points.
Iqembu le-Islanders likhuphuke lahlala endaweni yesine lile miklomelo ngama-52 ngemva kokunqoba elikwenze namhla. Eminye imidlalo edlalwe namhla kusigaba se-PSL iphele kanje. Iqembu le-Green Fuel libe ngujikilobhanqa 2 kathulele Capes United yada 2 kuthi FC Platinum 1. Iwangi inqobe i-Black Rhinos nge-3-0 kuthi iBulawayo Chiefs itshaye i-Triangle nge-2 kanya. Kube sekusithi iqembu le-Dynamos lona linqobe le-Chicken Inn nge-2-1. Ngiyimele Studio 7 Bulawayo nginguJoseph Njanji.
Senjalo owadlalela amaqembu abalisayo leZimbabwe Saints elebulawayo Arsenal kanye leCosmos uBlessing Lunga uthi kulezi nsuku ayisekho imidlalo exabanisa izakhamizi zakobulawayo njengalokho kwakusenzakala kudala. Intatheli izindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Ngothi ngensuku ezedluleyo bekukhona imidlalo phakathi kwamaqemba kobulawayo ebisehlukanisa abantu uthole amalunga yomdeni engaphani umlomo ekanti labangani labo bengabhemisani.
Idebe yakudala so kokuthela into ngadlala yale ndawo so umaphepha nxa yakuyo lethi maphepha yakuye ezokubhambisa i-airport ground nje. Lahle bekwazi sokusokulahlile iningi okusenzakalayo kuthanel ngoma dressing ukuthi kwenziwani amabounce echayana. Asuka so ikhole depth bona idebe yakatheza kusela depth uyabona amabhawu ebeqhawula lamaye amabhawu into ayena nasa singayiza ongavunyelwa vele ukuthi mangwangalo mangale sibonela nga eerin ngangibona even ukuthi the late Dumsanduru ma esekuthanele even uchoroma engapha nje wayengambingelele but the brothers ehlemtshekini bona mntu abavele semsebenzini asikhulumisana.
Ulunga uqale edlalela iqembu labasakhulayo leZimbabwe Saints njalo uthole ithuba lokudlalela iqembu labakhulu ngomnyaka ka-2005 lapho abadlali ababethenjiwe abakhalala khona umsebenzi. Uthi kulokuthi abangangibo labangane bamjabulele ukuba usedlala ibhola kuzinga laphezulu bakhona ababesola ukuba yindaba.
Siyabonga Joseph Njanji. Silugqiba lapho-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile ngikhona pha eWashington DC
Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.